Iningi lezakhamizi kulomhlubulo liphila ngokudla okuthunyezwa esihlobo ezisebenza eGoli okubuya labo malayitsha. Kodwa kulandela udlame oluqhamuke kwele South Africa kunsukwane ezedlulileyo, kulandela ukubotshwa kwamnumzana Jacob Zuma wayengumongameli walelo lizwe, iningi lithi lokhu kungadala ukuthi zilambe ngoba labo abathumeza ukudla belakho ukulahlekelwa imisebenzi. Unkosikazi Siphathisiwe Nkala isakhamuzi esilikwe eGwanda North uthi kusasa yabo ibuvilibana ngenxa yokungahlaliseki kwele South Africa.
Thina ngapha emhlubulweni weMandebeleni sithi siwelwe yifu elimnyama yilokho okwenzakala eGoli, ngoba thina vele impilo yethu ibhese kakhulu eGoli. Khona ngale ukudla siwuthole eGoli, imali siyithole eGoli, abantwana nxa beqeda isikolo kumbe bengaqedanga khonokho nje vele impilo incanyiseka khona ngale eGoli. So lokho okwenzakalayo sihle sibone ngathiwa kuyikucina kwempilo yethu, ngoba ukuthi sizasukela ngaphi siya ngaphi nxa iGoli iqhubeki nje, ayi sisuka singasazi shuba.
Umnumzana Love Moncube isakhamuzi seMatobo layo uthi ukhathazekile ngezehlakalo kwele South Africa.
Udushe lolu simanginanzelela kakhulu luyasidalela uhlupho olukhulu, ngoba sihleli nje sithembele khona. Manje ma sokuyenziwa kanje bangaka abafowethu azolahlekelwa imisebenzi laphana, nanjalo ukudla okuningi thina siphila eSouth Africa sithembele eSouth Africa. Siyacela ubukhokheli ukuthi abuzwisisi into efunwa ngabantu ukuze kuyehle.
Umnumzana Vusa Nkalo odabuke egungu eGwanda South ephila ngokuthenga impahla kule South Africa ethengisa kuleli uthi sokunzima ukuthi bawode impahla kwele South Africa okuzadala ukuthelela kwempahla kuleli.
Thina abantu lapha, abantu abaningi izitolo ini baphila ngokuthi omalayitsha babe bebaphathela izinto khona ngayo. Hayi, ngathi kusihluphile kakhulu, kuyasihlukuluza sibi lokubi. Kodwa njengoba sekungathi kulamasotsha ezitaradeni khonale, ngoba sithi bathi kulamasotsha ezitaradeni, ngathi umuma wakhona uba ngcono. Kodwa hayi, njengasomabhizinisi abancane sizisebenzayo sizama, hayi sibile, hayi into yakhona.
Ukhansila kawa 13 umnumzana Miklas Ndlovu uthi labo besabela ukuthi impahla zizasilela ezitolo okuzadala ukukhuphuka kwentengo yazo.
Izitolo zonke eziningi zivela impahla ngezivela kwala eMzansi. Abantu abethu bebewoda beletha khonapha, izitolo zeMzansi zisincedile kakhulu, ikakhulu langentengo ibisiyehlile kakhulu. Ngiyaze impahla ezivela khonale, lalezi mpahla ebesizithunyelwa abantu abethu sivele sesingabantu evele bese siphila khonale, lolu dubo luzasishiya sengozini emangalisayo.
Unkosikazi Juliet Ngiwane ongumqondisi wenhlanganiso elondoloza amalungelo abesifazana e-Women Development Association of Zimbabwe uthi iningi labomama litshaywa luvalo.
Omama bonke babambe amathumbu. Khathesi sizokuthi abanye abantwana sebefile. Ungokwazi kwethu ngenani labantwana abaseGoli abeZimbabwe. Kambe kungakhuthakala ukuthi kuswelakalo yedwa oweZimbabwe. And nxa engowakho omama bakhala ngokuthi nxa engowakho uzatshelwa mbani, uyabe bonwe mbani.
Osomabhizimusi kanye labacubungula ezomnotho bathi udlakela olusaqhubeka kwele South Africa lulakho ukubangela ukuthilela kokudla kuleli. Umongameli Emmerson Mnangagwa uthi kumele kube lokuthula kwele South Africa esithi lolu dlame lulakho ukuphehla udlakela kwamanye amazwe agoqelele Zimbabwe. Abantu abedlula 212 sebefile kulolu dlame kwalimala abanye. Izizalwane zaseZimbabwe ezifika phose izigidi ezintathu 3 million zasuka kuleli ukuyadinga amadlelo aluhlaza kwele South Africa kulandela ukubhidlika komnotho welizwe. Ngimele umsakazo weStudio 7 ngisemajawundeni eGwanda, ngu-Albert Ncube.